indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza eWashington DC
alitshona njani izulukandaba isikhathi 7:30 olamukela emsakazweni weStudio 7 mhlaka 15 Mabasa 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokubunjwe inhlanganiso yamalunga ezanu PF alezikhalazo eziphathelane lokhetho oluzayo ezibalisa ukudingelwa abazancintisa kukhetho eSouth Africa lakho abeZimbabwe abanengi sebesithi chisa chamisa
abantu baphumile bazile nobulungu babo bese abantu abaningi lajobo from 4,500 to 5,000.
Kwezamasiko silani ke lamhlanje Gibbs Dube.
So kusayenziwa yini ukuthi udingele umntwana indoda kuba umdingele inkazana khona ngapho ke emazweni likwenza njani?
Ngapha emazweni abantwana akusavunyelwa ungamdingela indoda uyabotha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokubunjwe inhlanganiso yamalunga ezanu PF alezikhalazo eziphathelane lokhetho oluzayo ezibalisa ukudingelwa abazancintisa kukhetho ethiwa yiNational Zanu PF Aggrieved Voters Association kumbe NAVO. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inhlanganiso yeNAVO ibunjwe kumaviki ambalwa asanda kwedlula ngemva kokuqala kokukhetha abazancintisa kukhetho. Linhlanganiso ithi kayithakazeleli ukukhethelwa abazancintisa ukhetho lwebandla olwama-primary ikakhulu abacatshangelwa ukuthi babe kucele le-G40. Namhla inkokheli yalinhlanganiso yenze umhlangano nentatheli zindaba okuvele khona inkuthazo yenkokheli yezigabeni ukuba ibofunda ukukhuluma iqiniso kunkokheli yebandla yaphezulu yehlukane lomkhuba wokungenisa ezikhundleni abantu abaziwayo ukuba babe kucele le-G40. Umkhokheli wenhlanganiso le umnumzana Austin Chindeka utshele intatheli zindaba ukuba abangakho njengenhlanganiso yikwenza ukuthi ilizwi lokukhalaza kwabo kunkokheli yaphezulu lifinyelele khonale.
Banotozikana ngora pachena banotozikana kuti they are the G40s must be stopped with immediate effect. Must be stopped and then vari pachena vatozikanwa. It's not something yekuti tingati zvokufungidzira kana makuwa.
Umnumzana Misheki Ngazimbe oyisiphatha mandla salenhlanganiso uchaze okwenzakalayo njengokubuyisela muva ukuphumelela kwebandla kukhetho oluzayo nxa bengavunyelwa ukungena kumncintiswano yebandla ama-primaries abasolwayo laba.
We were surprised that, you know, after CVs were handed in, the provincial executive of Marsh West, they held a provincial coordinating committee meeting where it was declared that the likes of Chiangwa and others were actually elected and opposed, so they are not going for primary elections. We don't believe that he was not contested. He must have been contested, but there are certain machinations that were taken.
Abenhlanganiso le bathi abakudingayo ikubona linqoba ibandla lezanu PF kukhetho oluzenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa obakhangelelwe ukuya emhlanganweni we-rally ye-MDC Alliance kwele South Africa kasenelisanga ukuya khona. Kodwa amakhulu abantu agcwele edolobheni le-Hillbrow lapho okwenzelwe khona lumhlangano ogcine ukhokhelwa ngenye inkokheli yomanyano we-MDC Alliance. Sixoxe lomnumzana Patrick Danga ongumgoqi wenhlelo zebandla kuhlangothi lwabasakhulayo khona le eSouth Africa.
Yabo
abantu abo baphumile bazile nobuningi babo bese nabantu abaningi la jobo from 4,500 to 5,000 and manje bese bese unfortunately yemotamisa you was tied up somewhere but then abantu ababuyileyo iligazi bebuyileyo ibuye iclear yakhuluma ngokugcweleyo
ngobani abagcine bekhuluma emhlanganweni lo
kufike ngayivume kufike umtambara kufike umtendayibhiti kufike uwashman ncube nola kuni nokomish moger komish we-MGCP notatazi monzana
manje ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kutshengisa ukuthi ibandla libambene yini njengoba besisiza ukuthi lo nkosazana Khuphe laye othi uyakhokhela ibandla le-MDC
indaba yawothokozana Khuphe vele iyakhulumeka but indaba vele ezibileyo umuntu vele ezingabamcabangi njengebandla abantu baninzi bathi hhayi ibandla liphethwe nguNevo Ntsamisa nothokozana Khuphe angazama kodwa but ibandla linabantu elinabantu i-MTCT ekokelwa ngutshamisa nealayensi abantu bathi no umanyano lo uyoqodo ukuthi sisize sibuse ilizwe lelo
umnumzana Biti yena utheni
umnumzana Biti was very clear ubekhuluma ngento yamazi vele ukhuluma nge-development nge-economics ubekhuluma ukuthi no into ezikhulunywa uNevo Ntsamisa abantu bathi azivele azintakali into ze zama-spaghetti roads, into zama-airports, into zama-bullet train. Yikuthi abantu banikwa ingqondo ezanophezu yokuthi into aziyenzakali.
Umnumzana Ncube ke yena utheni?
Nomzana Ncube is a technocrat. He doesn't beat about the bush. Ukhulume ngendaba yemathebheleleni. Ukuthi mathebheleleni leadership i-ready to work together with anyone else onengqondo yokuthi izimbabwe iye phambili. Umuntu othi yena ngwehedwa okwazi ukuthi izimbabwe iye phambili hhayi asimfoni.
Hello ke ngumnumzana Patrick Danga umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT kuhlangothi lwabasakhulayo eSouth Africa.
Yebo mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz ku short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikaMike Hobe esethulela uhlelo lwabasakhulayo.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo nginguMike Hobe. Lamhlanje we take a break from izinto ezombusazwe sixoxa lomnumzana Owen Gombami ongusakhulayo owasungula ibhizimusi elikhangela ukuthuthukisa abontanga kwele Africa iRoots Africa Institute. Gombami, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, ngiyaphila, ngiyabonga ukungena lo kulezi hlelo.
Hayi, siyathaba ukuba lawe kuhlelo lamuhla mnumzana. Awungitshele ngamafushane ngale bhizimusi lakho.
iRoots Africa Institute yikho ngaqala as a startup le incubator ngizama ukuletha lawo abasakhulayo ukuthi no asikhulumeni noma ku WhatsApp ngiyakhuluma lawo noma kuyini into eqathile ukuthi thina siqinele lapho ukuthi no ulwazi lokwenza ngoba lapha sicina singasayenzi ucina sixoxa eZimbabwe ukwathini criticize na into ezingelamsebenzi so owakathethi our maiden program is lay root store e-book store le siqale ngayo so into siqale ngayo ukuthi no e-book store le iza provide abantu ithuba ukuthi lawo ebe labo lilwazi ukuze ukuthi ibe ngahlupheke indaba zemali ukuthi no emabhuku adula inlandland e-book store le njengoba into eyenzelwe edalele abantu bemhlaba we-Africa. Abantwana babekwazi ukuthola ama-testbook angu-more than 100 for just $1. So they will be down, they will be able to download ma-phone, ma-tablets, and ma-computing. Amabhuku lawa wonke lalawa, they are very current, up to date, and they are relevant. So they have information and they are always updated.
Kuyini okwenza ukuthi usungule le business?
I-Roots Africa, Africa Institute, ngiqalise ngoba sengidinyiwe ngokubona thina, ukubona i-Africa jikelele thina singathuthuki. Fanele kulawayo, but uyabona ukuthi kulawayo, ayikasilokhu ibulawayo lana kudala. So ngathi ngivakatshile, ngakunanzelela ukuthi no, ubulawayo sibili isilokhu imithu ibulawayo. Ukuyithanda siyayithanda, but we need to admit ukuthi hayi, sokumele sinjani, sokumele sithuthukise ini. Ibulawayo, not just ibulawayo kuphela, iZimbabwe yonke le-Africa, but ukubona kwethu izinto sokuqala sokumele thina lathi sithathe inyathelo ukuthi sikhokhele njengabalawa abasakhulayo ukuthi hayi thina kusezandleni zethu.
Inhlanganiso yakho noma esingathi ibhizimusi leli likhangela ukuthuthukisa njani abasakhulayo abayizalwane zeZimbabwe?
Inhlanganiso yami okwakathesi, they are gaining ilwazi ukuthi they will be able to access at this point njenganje ukuthi into the maiden, the flagship and the spine of ugogodla we-Roots Africa are increasing access to education. So abantu lokhu esikwenzayo bazathola ulwazi ukuthi bekwanise la ukuthola ulwazi amabhuni lawa alokwenza ukwazi ukuthi ubantu ufunde ukuzenzela ngezandla zakhe. Omunye ofuna ukwenza i-distance learning lezikolo ze-America kumbe yezanga uyakwanisa ukwenza njalo ngoba amabhuku lawo akadingi. Ngedola leyo umuntu uyakwanisa ukuzenzela into ayifunayo. And sithina sithi ukuthi education material is a right, not a privilege.
Umbuzo ogcina mnumzana bese sigqiba uhlelo, wonke umuntu olesifiso sokuthola ulwazi oluthile mayelana ngale nhlanganiso njalo ingwalo esitholakala khona bangakuthinta kanjani?
Ngiyabonga. Abo ngifuna ukuthi konke abanawo abami bonke khonapho bengangithola ku-Facebook, uyakwanisa ukusendela ama-message ku-Facebook, ngisilaye page, ungasilayika, there's another group esilayo kuthiwa ama-African Newers. That is the group I'm dedicated for abantu aba-curious ukuthi beqalise ukuzenzela something.
Ngomba ngilethemba lokuthi abalaleli bakuzwile kahle. Siyabonga balaleli, lapha besixoxa lo mnumzana Owen Gombami ongisakhulayo owasungula ibhizimusi Roots Africa Institute, yona ekhangelele ukuthuthukisa abasakhulayo kwele Africa. Msakazi omuhle wanele okwalamuhla, masidibane ngeviki ezayo. Olevalisayo nguMike Hobe Lilali.
Njengoba namhlanje kuyisonto, akeni siye khonza lo ntungamili inkomo kuhlelo lwezokholo. Isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele ngendaba yothando. Indaba iqakathekile kakhulu ngoba ibizwi likaNkulunkulu lithi nxa umuntu engalathando ngamazi uNkulunkulu. Singakhangela uPawulu elobela kwabaseKorinte abokuqala i-chapter nga-13. Uthi yena, loba ngingakhuluma ngendimi zabantu lezi ezithunywa, kodwa uba ngingelalo uthando, ngiyisigubhu esikhalayo lensimbi encincethayo. Loba ngingaba lamandla okuthumayela iqedisisa imfihlo izinhlangano zonke lokwazi konke loba ingaba lokukholwa konke kokuba ngisuse indaba kodwa uba yingenakho uthando kanye isulutho loba nginganika abayanga konke ngilakho loba nginganikela umzimba wami ukuba uthishwe kodwa uba ingelalo uthando kakungisizi ngalutho kuthi kuthi lapha siyananzelela ukuthi uthando kuNkulunkulu kuyinto yonke lapha siyasibona ukuthi isiKristu kumbe ngathi ukukholwa abantu abaningi abakuqakathekisayo lukholo olokuthi kumbe kube lezimangaliso kumbe abanye baba lokholo lokuthi bayakwanisa ukuthumayela ukwedlula wonke umuntu kumbe ibandla labo kugcwele abathumayeli kakhulu ngakho singananzelela lapha-ke uPawulu uthi konke lokhu kuyize ikanti njalo bakhona amanye amabandla esikwazi ukuthi benza kahle emsebenzini wokunikela bayakhangela abayanga bebhadala i-school fees bekhangela intandane lakho konke kodwa uPawulu lapho uthi yena ungenza konke 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 khonokho kodwa nxa enhliziyweni yakho ungalathando kuyize kutho ukuthi kumele sizwisise-ke ukuthi kanti uthando lolu kuyini zitshengisa kanjani ngenxa yokuthi ulimi lwethu luba lufutshane olwesintu ngesigriki-ke kule ndlela ochashiswa ngakho uthando ngendlela ezehlukeneyo okokuqala kulo thando olokuthi uthanda umngani wakho ngesigriki loko kuthiwana yifilio ukuthi umuntu othandana nomunye nje umngani wakhe kube lo thando olokuthi uthandana nomunye kumbe owesifazana kumbe ongubaba lolo thando baluthi eros kanti kube sekusiba khona uthando ledlula lonke lolu thando kuluthando kuthiwa yi-agabe lolu luthando olunjengolukankulunkulu lolo-ke luthando olungami ngenxa yokuthi umenzele olunye ulutho umuntu njalo lolo thando alubi khona ngenxa yokuthi kulonye ulutho kumbe imvuzo ongawuthola umuntu lo omthandayo lolu thando njalo luthando lwalo lokuthi loba umuntu lo ekuwonele engakwenzelanga izinto ezinhle kodwa-ke nge-agabe uthando lolothiwa yi-agabe uzabe umthanda kuphela uthando oluba lesikhwili asothando ikanti lolu agabe luthando olungagcini isikhwili luthando olungakhethi umhlobo luthando olungakhethi umuntu luthando oluthanda luthande luze luxolele lokonakala kwakhona kungenza kahle ngenxa yokuthi anto siyakwasiyela ujesu wasithanda iminyaka engu-2000 le edlulayo wathwala izono zethu wathwala impambeko zethu wathwala wonke ukuphambanisa kwethu wasithanda kuphela ngakho-ke ngiyathandaza ukuba abalaleli bethu namhlanje bebe nothando olunjalo
kuyiphethe mfundisi
thandazela wonke umuntu olaleleyo siyakwazi ukuthi abanye sebexabane labonkosikazi ezindlini abanye baxabane labantwana abanye baxabane labangani labanye abantu namhlanje besithandaza ngegama likajesu ukuba baba ngabe wathela uthando lwakho oluletha ukuxolelana imitshato ade sidilikile ukuyisala siyathandaza konke lokhu ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo olunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu mboka labalaleli bethu inkosi wakuthisa
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo
Siyabonga kakhulu Ntungamili uhlelo lwezamasiko luyalandela khona manje lilo Gibbs Dube.
Sigcina masiko
wethu.
Ungakusenziwe manje.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngodaba olunye-ke olubambe emphakathini kakhulu lapha udaba lokuthi kambe abantu abahlala emazweni nalabo abahlala emaphandleni basakwenza yini lokhana kwakudala ukuthi balungisela umntwana ukuthi uyathathwa mbani into ezinjalo. Nginanhlanhla ngoba ngilo nkosazana Isabel Dlamini ukhona ngale-ke e-London. Sabona mama.
Yebo, olinjani?
Hayi, siyaphila kakhulu. Ngiphinde futhi ngiyamukele ubaba uMatthew Nketa ekhona ngale-ke e-Lower Gweru ungusobhuku. Baba Nketa, linjani baba?
Siyaphila baba Deep Dube nomhlaba wonke olaleleyo ngalesi sikhathi indaba zikaSuthu.
Ngicase ngawe Madlamini. So kusayenziwa yini ukuthi udingele umntwana lendoda kumbe umdingele inkazana? Khona ngapho-ke emazweni likwenza njani?
Ngapha emazweni abantu nakusavunyelwa ungamdingela indoda uyabusa
kumele wenzeni
abantwabethu ngapha kofane abantwabethu ngapha bayahlupha bona sebezidingela abanye sebahamba ku-inthanethi so silohlupho olukhulu
Baba Nketa, uyazizwela lapha sibili wena ngosobhoko. Uyazazi into lezisibili zamasiko. Kudala kwakuvele kudingwa ukuthi kambe umntwana lo engaya ngapi. Ungabona lapho kule nkomo eziningi wasithi sakho nangale. Khathesi kuye kunjani?
Khathesi baba Dube akusenzakali khona kuyani isiko lona leliyana. Kodwa yisiko ekulisisa ukuthi ngabe liyaphenduka. Ngoba kolokhu ukuthi sebezidingela abantwana kwesinye isikhathi bazidingela lapho kuyimikhaya khona lapho okungalunganga khona kati abadala ngaba bekudingela babeyabe bebonile ngelihlobo abadala ukuthi kindela pha impilo yakhona injani sebesebencedisa umntwana ukuthi athathe khona kholokhu sokwalahleka lelo siko yikho sokusenza imithado yakhathesi singaphili kakuhle ngoba abantwana sebesithatha lalapho ongafanelanga kuthathwe khona. Kumbe bethathwe lapho ongafanelanga kuthathwe kuyo.
Siyamuzwa baba Nketa lapha. Madlamini, anti uyawezwa khonapho uyakhuluma umuntu omdala ethi hayi phela okuhluphayo ukuthi umntwana ugcina ethathwa lapho ongamelanga athathwe khona. Lina likubona njani khonokho Madlamini?
Ah, siyakwazi abadala bathi ukhuni olungaziwayo kaluthezo. Njengoba kathesi kunjena abantu bethu bahamba ngoba kwesinye isikhathi ukuthi bebone amajaha ngoba bona babefuna ukuthi bezidingele. Ah, basalaleli abazali. Labo kwesinye isikhathi ukuthi bethaba amasiko siyabe singela abanye abantu abaseduze ababaziyo. Kwesinye isikhathi singeke sibafithi abalunganga abantwana ngoba kuyabe kungela amajaha laba ababonayo. Kwele ndulo ngoba abazali babesazana beyazi kwazi ukuthi ijaha leli liphuma kuphi kumbe intombi iphuma kuphi. So babesazana yikho abadala babesithi ukhuni olungaziwayo aluthezi. Manjena kathesi kunzima ngoba sisemazweni. Amakhelwane bethu babengabantu bamezweni babantu abethu abakhula lapho.
Baba Nketa, kukhanya ngizani lapha udubo lolu lunzima kakhulu. So ke nxa usungabaxwayisa khonapho ke ungabaxwayisa utheni ikakhulu abahlala emazweni laba bagcina abantwana sebelahleka kakhulu.
Nxa sebebonene abafuna ukuthathana kumbe ofuna ukuthatha omunye babadinge abazali abaseduze ba-introducane bazane bangaqali ngokugijimela ukulobolana bazise ilungu ezingaba seduze abadala abaseduze nxa bekabizelwayo abantwana bexoxa nabo belibuza ijaha ukuthi uvela ngaphi lisitsho imbali yalo le ntombazane isitsho imbali yayo abadala bonabo abakhona eduze basebezancedisa laba abantwana ukuthi siyabona lo uvela endaweni enje ngale indlela akuyenzanini so bangagijimeli ukuthathana masinyane ngoba nale mtshato enziwa overnight egijinyiswa masinyane liyephangisa ukudilika. Ngibakhuthaza ukuthi babazinike ithuba elokuthi baqhubele indaba yabo ebadalweni bangatshela abadala abaseduze labadala abaseduze ngabesemazweni bangatshela abadala abaseZimbabwe ukuthi hayi ngapho umzukulu wenu ngumntanenu futhi uthebele umuntu ovele esigabeni esinje ekutshele ikakhulu bolabo babekazi udaba lwabo babekazi yilo ludaba ukuthi ukungabi labo babekazi abamela iqiniso ukuswelakala kwabo babekazi o-anti ngesikhathesi kodwa abadala bonke abakhona eduzane kwabantwana kabathathe isigaba isikhundla sokuba ngo-anti ngobabekazi balaye kuhla abantwana babaxwayise ingozi yokuthatha umuntu abangamazi kuhle.
Kusazana Dlamini, obabakazi kodwa nxa sukhangela wena ngokwakho uhlezi emazweni khonapho uyababona ngaphi?
Inkinga esinayo lapho ukuthi obabakazi bakhona asibaboni.
Okwalamhla sima lapha ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosazana Isabel Dlamini lo mnumzana Matthew Nketa ongusabhuku eGwelu. Saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Woliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGives Dube. Lilale
namasiko wethu
namasiko
owakusenziwe manje
kangela
ubaba mkhulu
babe
lobo logogo kangela ezinye
ezizwe
namasiko
ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika uqhubeke elokhu eqinisa elokuthi owayengumkhokheli wensoli ze-FBI umnumzana James Comey oselobe ibhuku eliveza inkulumo ababili laba ababezenza nsitha kumele abotshwe ngoba waveza imfihlo zelizwe njalo watshela idale le-Congress amanga. inkulungwane zabantu bedolobho le Rio de Janeiro kwele Brazil zingene ezitaladeni zitshengisela ngokubulawa kwelunga lekhansili uMariello Franco owayelwela amalungelo kaZulu wabulawa ngenyanga edluleyo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usethulela impumela emidlalo yenguqu esigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje kundawana ezijeneyo zelizwe.
Akusela qembu elinqobe kuyo yonke imidlalo yesidlalo lonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League. Lokhu ngemva kokuba iqembu lengeze Platinum libe ngujikile obhanqa 1-1 leqembu leShapane Mine emdlalweni odlalelwe enkundleni yemandaba. Limpumela itsho ukuba iqembu lengeze selile miklomelo elitshumi lesithupha okulinani eliphethwe leqembu ezihlezi phezu kwengalane uyilo njalo eliphethe isicoco seligi le-FC Platinum lona elinqobe leHarare City nge 3-1 ngomgqibelo. Kobulawayo emagumeni ePapa Fields bekulomdlalo obugoqela amaqembu amabili aphuma edolobheni lakobulawayo athiyele Chickenini kanye lele Highlanders wona ophele ezingujikile obhanqa 2-2. Iqembu leHighlanders lisehlelwe nguBrian Banda kanye loGabriel Nyoni kuthi ele Chickenini lisehlelwe ngu-Innocent Mucheneka kanye loSimon Munawa. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mgogoyarira uthi indlela odlalwe ngayo yilawa maqembu iveza ukuba umdlalo wenguqu uyathuthuka kwele Zimbabwe.
Umdlalo wanamhlanje phakathi kweChickenini leHighlanders ubungumdlalo omuhle kakhulu utshengisele ukuthi ibhola lethu liyaqhubekela phambili. Singakhangela indlela okudlalwe ngayo lamagoli ahlohliweyo ikakhulu amathathu lana ahlohliweyo singabalele sine ahlohlwe kakuhle kutshengisela ukuthi umdlalo wethu uqhubekela phambili.
Kweminye imidlalo ebikhona namhla iqembu leTriangle litshaye leCape United nge-2-1. Kuthi ele Dynamo sibe ngujikile obhanqa 1-1 leleyata emdlalweni wake wamiswa ngemva kokuba sekube lobudlwangudlwangu enkundleni abalandeli sebephosela izikhali enkundleni. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngqobile Malinga esigqibela uhlelo ngengoma yeHighlanders, the Highlander Boso. Kesikhangeleke inhloko zendaba ebesilazo. Sokubunjwe inhlanganiso yamalunga ezanu PF alezikhalazo eziphathelane lokhetho oluzayo ezibalisa ukudingelwa abazancintisa kukhetho bedingelwa ke yinkokheli. ESouth Africa lakho abeZimbabwe abaningi sebesithi chisa chamisa chisa. Silugqiba ke lapha uhlelo asidibaneni ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.